Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosini mhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo ngensuku ezilandelayo.
Konoko okwenzakala eSouth Africa lathi sibese kukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili.
Induna uvezi Maduna Mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Kuzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation strike abantwana abancane sibona sebedidiyiwe ukuba ngamahero.
Ibandla leMDCT likhuthaza uhulumende ukuthi abe ijekiseni yecoronavirus kungelabandlululo.
Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yiWorld Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare e-Weekends Clinic kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza ezibhedlela emingceleni yelizwe labezomvikela. Omunye udokotela wakobulawayo utshele iStudio 7 ukuba bazahlatshwa mhla ka-22 kulelo dolobho. Kusetshenziswa ijekiseni elungiswe kwele China eye-Sinopharm, yona esolwa ngabanye besithi akulabufakazi bokuthi iyavikela umkhakha we-coronavirus omutsha oxhwalileyo oqhamuke kwele South Africa, wona osugcwele eZimbabwe. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende uMnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo lapha ikuthi khona nxa bethe khona kuqale hayi ngabaqale sike sibonti khona kuyazalwa nkomoni, ngoba imibuzo akade silayo eminenginengi sibe sisithi kathi selihloliwe na ukuthi lilungele ukuthi khona abantu balisebenzise. So bona nxa bebonile ukuthi khona kusetshenziswe hayi yekelani bayenze.
Abakokheli bamanye amazwe siyabona ukuthi yibo abahamba phambili nxa kuthe kwafika ijekiseni, yibo abahlatshwa kuqala njengalokho esikubone kwele South Africa izolo kuhlatshwa uCyril Ramaphosa kuqala. AbeZimbabwe kungani bengahambi phambili omnangagwa labochiwenga?
Khonoko okwenzakala eSouth Africa lathi sibese kukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili, kambe kungathi kusenzwa umbuyiso libe selifaka abantwana phambili akuyenzi? Sibe site khona kabaqale bona public sibone ukuthi khona khonokho abathi khona sinathe thina bona sebenathile yini, yibo kade efuze beqale. Manje sifuna ukuzwa ukuthiwa khona wani wakona unathile, but yikuzwa sifuna ukubona thina public ukwenzela ukuthi phela sibe ne-confidence. Banganatha bona abadala phezu kwapha kungena ipolitic bureau, kungena ama-ministers, abanye sibe ngabo kucina sike sihlale 3 months sibona ukuthi khona kuyasebenza njani. Yikho lathi khonapho kade sikufisa. So sesibona nje kugijinyiswa ukuthiwa khona buyaninathe buyaninathe abantu buyaninathe.
Kuyini ongakukhuthaza?
Mina mnumzana ukubona kwami lapha bengicabanga ukuthi khona into leyi ingakaqali ukuthi nikwabantu. Bakhale bayi hlole kahle kahle sibone ukuthi kona abantu balapha eZimbabwe ukudikwa ama professionals not ama politicians ukuthi bagijima izinto lezi ngoba into zokuwena lezi siyafa sonke siphele nya asikwazi ukuthi abantu laba bacabangani khambe bangaphonga ubuyuza sinika ukuthi kodwa philani bayastanda ukunganani abantu bangona bechina laba babuye kuzonifinika imithi leyi esingazivisiwe so mina ngicabanga ukuthi kona one uqale bahlola umuthi lowo ungabi ngwebo ama politicians akudingwe the professionals abantu abaleqiniso abalesifiso labantu bakhangela umuthi lowo sebe ukhangelile sebebonile ukuthi kona umuthi lowo uyasebenza ube supiwa ezigabeni ezijeneyo ukuthi abantu baniwe
umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edaleni ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abedlula ikhulu 108 babanjwa igciwane le-coronavirus. Abathathu ababhubhileyo ngabadabuka eHarare loyedwa owesigaba seMashonaland West. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca eInsiza ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe isigaba seMathebeleland South kubandla lezano PF sasihambise lesisicelo kunkokheli yebandla kodwa kaphiwa ngangitsho lenhlonipho yeqhawe lesigaba lanxa kubikwa uhulumende ephathise ekungcwatshweni kwakhe ngemali ezinkulungwane ezinhlanu zamadola $5,000. Iziphathamandla zaleli bandla ezikhokhelwe ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland South umnumzana Abednico Ncube yizo ebeziphethe umsebenzi wokungcwaba umuyi. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye obekhona emngcwabeni lo.
Kutshengisele ukuthi ubaba Maduna iZANU PF ayilandaba laye yamhlukumeza ngesikhathi seGugurawundi imhlukumezile futhi lasemngcwabeni wakhe. Why ngikhuluma lokhu? Ngikhulumela ukuthi ubaba Maduna ube ngumuntu othanda iqiniso, ube ngumuntu omele iqiniso okwempilo yakhe yonke. Kodwa ke namhlanje sigcine sibona ukuthi hayi iZANU PF ipoliticizile umngcwabo kababa Maduna. Sinanzelela ukuthi ubuphethwe yibo iprogram yonke ibiphethwe yibo kanti ngokunjalo okuningi okukhunyiweyo ngobaba Maduna akusoqiniso ngempilo yakhe langokuhlukuluzwa akwenziwa iZANU PF. Bakhulume kakhulu ngokuthi ubaba Maduna wahlukunyezwa ngu-Ian Smith ngesikhathi sempi Liberation Strike kodwa abakhulumanga ngalokhu abamhlukumeza ngakho ngesikhathi seGugurawundi even after.
Njengoba sekusobala ukuthi ibandla lezano PF alimphanga isicoco sokuba liqhawe lesizwe lina njengebandla libona kungani kuyini okungenziwa.
Unduna uFortune Charumbira laye uzwakale esenga ezimithiyo phakathi komphakathi esithi yena yena uMaduna nguye owamkhetha wancoma ukuthi abe ngupresident weChiefs Council. Konke lokhu bekuyikuqandela ubaba umuntu omdala uChief Maduna amanga esezithulele ngoba thina abanye esike saba seduze lobaba uMaduna siyazi ukuthi bengaphathekanga ngesenzo sabantu bempumalanga bonke ngabakwenza indawo yasensiza lendawo yaseFlabusi. Njalo ubezalitsho ngalipho ukuthi uMaduna nguye owathi abe yipresident yamaChiefs. Yena u-appointa kwakhe kwayenziwa political through iZANU PF njalo kungu-Robert Mgabe. Kanti vele okunye okuyisimanga yikuthi nxa ubaba Maduna wakutsho lokhu waye kwakumele khethe umuntu wempumalanga ukuthi abe yi-president yama-chiefs wayelisti layo ubaba Maduna labanye abavele eMathebeleland bengaba ngo-president be-chiefs council. Konke lokhu sitshengise ukuthi thina abantu laba bonkade bebuye bezokhuluma bevela kuhulumende kakhulu bevele eHarare bamdelelile ubaba Maduna esethule eselele.
Bezikhona yini iziphathamandla zebandla leZANU PF?
Esikunanzeleleyo ukuthi
Abantu bakithi eMathibeleni kusukisela kibo babu Joshua Nkomo lezinye inkokheli ezigoqela uLookout Masuku, omama uThenjwele Sabe, labo bonke ababedeserve inhlonipho enkulu okucabanga ukuthi ngabe ngabantu beMpumalanga ngaye bahlonitshwa lanamhlanje kabahlonitshwa. Ngokunjalo uzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation struggle, abantwana abancane sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero, kodwa ubusubona ubaba onjengo Chief Vizimaduna ohambe umango omude esukusela kubo NDP khona lengabo 1960 esiya kubo Zapu ngo 1961 eboche esiya kubo Kami ewawa langaphi elela leli lizwe, akukhulunywa la ngokuthi uyiphi inhlobo yokuba liqhawe, engaba yi-district hero, engaba yi-provincial kumbe national hero, akukhulunywanga ngakho.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMDC Alliance lithumele amazwi enduduzo kumuli kamuyi ngesizwe, amazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UPresident Chamisa weMDCA nama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesishile. Ngesintu sithi intaba idilikile, kuleyeze eliminyama elingapha ngakithi efelabuso. Siyakhala le muli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo. Sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi. Siyathaba ukuthi ubaba uVusi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu, wangena ama-political parties afana nale NDP leZaphu, wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako yesiNdebeleni lelizwe lonke. Siyakwazi ukuthi iConstitution yeZimbabwe ayifakanga umcijo ukuthi kube lenkosi, balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi uLobhengula nomzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu. Yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu. Kungabe kokuhamba ngabantu bakwethu inkosi eyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi. Siyabonga Mahlabedlulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile, wahlakula, waqhatha, wathintitha. Namhlanje sithi lala ngokuthula qhawela amaqhawe, inkosi yesizwe, inkosi yohlanga. Siyabonga Mahlabedlulu. Simele uPresident Nelson Chamisa, Standing Committee, National Executive, Provincial Councils, Wards and District and the Branches of MDC, City, inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inkokheli yebandla leMDCT isikhuthaze uhulumende ukuthi abe ngemfanelo amajekiseni awokunqabela iCOVID-19. Leli bandla lithi njalo uhulumende kumele enqabele ukuhuquluzwa kwemali yokuthenga eminye imithi efanayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi ikomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee ihlangene izolo yahluza lolu daba, yaphinda yavumelana ukuthi uhlelo lokuxoxisana lohulumende olusaqoqwa luqakathekile ngoba luzalungisisa okunye okulokho kuhlupha elizweni. Asizweni umnumzana Dube eqoqa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende laye useze wazama imizamo yakhe, kanti njalo sibonga kakhulu lelizwe laseChina. Kodwa siyakunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele kubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke. Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi oyamukelwa ngamazwe amaningi ekuthini imithi engasiza ukudlula yonke yipi labo zochwepheshe bethu be science baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwanele le COVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulo ebuyileyo asizange sithole isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane le COVID ikakhulu elivela kwele South Africa. Ibandla libuye ladikita njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yegethisi intambo kube lohwaphilizwe kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge le mithi bahlatshwe ukuze basile.
Ube khona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sewamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli ye-MDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho akhethwa khona njengomsekeli kamongameli okusho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-Extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe asikhethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe-dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungelabandla le-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu nelezanu PF kungani liyavumelana okuningi?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana lezanu PF kikho konke. Lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababekuzanu asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlala kahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa, abasekeli bakababa uDouglas Monzora, abasekeli babokhokheli bonke nje bezepolitiki. Ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke yileyo. Ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana ubaba uChamisa laye kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekuchiyana kwethu langezihlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise kubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende. Yikho okuzasinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabantu abangamachumi phose ayisithupha 59 ababhubhe ngokugalula kundawana zelizwe ezithiyeneyo bezama ucapha imifula egcweleyo. Amapolisa athi leli nani liphansi nxa kuqathaniswa lelanyakenye isikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle lithi onke waba ngumsekeli kasikomithi wamapolisa umnumzana Moses Griffith Mpofu obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Injani bakamthwakazi? Linjani basakazi baka Studio 7. Mina nginombuzo la ukuthi lo president abathi ngumnanga kwalo ngupresident wabantu kumbe ngupresident we lockdown? Yazi yafaka lockdown kaniki bantu ukudla kayenzi lutho ngabantu kanaki ba yena ungupresident owavotelwa yilockdown yini ngoba uqakathekisa ilockdown uqakathekisa umkhuhlane ungupresident we-COVID-19 yini kumbe ngupresident wabantu ngoba lo ngumkhuhlane yisifo esisebantwini kodwa ungani uqakathekisa sona okwedlula abantu abaphilayo angeke uyofaka ilockdown ungazange wanika abantu ukudla ngitho akulanto owasenzela yona wonke ama-lockdown awafakileyo so yena ungupresident we-lockdown ubusi lockdown ubusi i-COVID-19 akabusi bantu uvala yonke into leyo angacabangela ukuthi abantu bazakudlana besuka seqede nge-lockdown ethi I thank you so ubusa yona i-lockdown sizombona kahle ukuthi uzoqhubeka njalo yini ama-t-shirt akhe la afaka yona lana ama-t-shirt ezanu PF agqokwa ngama-lockdown niyamangaza ukuthi ngumuntu onjani
njani basakazi be-Studio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisephilazela zona emihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu okusiphatha sifuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senarithi kubrown kuthi ke le-Jackson ebuyayo ingabuya emathebheleni ibe igugurandi yesibili ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali nje sengithi kugawule inkawu yavalelwa esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la siyabonga elibingi le ndaba sakazi be-Studio 7 linjani lonke sibonga inhlelo zenu esidinga zona ngicela lami uba umlayezo wami ubale emoyeni mina ngifuna ukukhuluma nge-City Council why i-City Council ifutha amagama kawagcwati kambe shuwa ezimbabweni ngakathi ngabantwana abancane thi why i-council yakobulawa iziphatha kabuzima kanje amadamu emfula amadamu kachangane agcwele amadamu kagwaya agcwele kuye kuthi kungamadamu lokho kuye kobulawayo ukuthi akakugcwali ngezulu elina kangaka waye besihlukumeza kanje bayenzela ukuthi nxa izulu selingasekho beqale futhi ukuzivalela amanzi waye kusenzakala kanje kambe ubulawayo wonke yisithutha yini bangabosiphatha kanje why i-council yakobulawayo ndaba labantu phezu komkhuhlane omkhulu kangaka mina nje sifise ngumama ozibuhlungu ngokuphila singanamanzi ezindlini sifisa nje ukuthi ngikose abantu sihambe sifisele le-commission esizayikhetha siphuke sihambe siye emadamu sizibonela thina mancane ukuthi amadamu agcwala kanjani ngoba sitshelwa nje abantwana abancane kubuhlungu sizwisa ubuhlungu kakhulu
Mahlabe Zulu uPresident Chamisa we-MDCA ngama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesishile isintu sithi intaba idilikile kuleze liminyama elingapha ngakithi efelabuso siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi siya Thaba ukuthi ubaba uVusi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu kwangena ama-political parties afana nale-NDP lezaphu wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako yesindebeleni lelizwe lonke siyakwazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ayifakanga umcinjo ukuthi kube lenkosi balandela imbuso wamabhunu ngenxa yokuthi ulobhengula lomzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu kungabe kwakuhamba ngabantu bakwethu inkosi eyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi siyabonga Mahlabe Zulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile wahlakula wachatha wathintitha namhlanje sithi lala ngokuthula qhawela amachawe inkosi yesizwe inkosi yohlanga siyabonga Mahlabe Zulu simele upresident Nelson Chamisa standing committee national executive provincial councils wards and district and the branches of MDC sithi inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula siyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ingcweti kwezempilakahle sezithole ubufakazi bokuthi umuthi wokuvimba ubanjwa ligciwane le-coronavirus oyinkampani ye-Pfizer ulakho ukwenqabela igciwane le-coronavirus eliqhalileyo eliqhamuke kwele South Africa. Ingcweti lezi bezicwayisisa lolu daba kulandela imbiko ethi igciwane leli ele South Africa lingaba lingavimbeki ngemithi esanda kwethulwa. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane lokhu lisehla kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umumo wevirus, hayi kukhanya inombolo sezingane ziyehla sibili. Kukhanya zingane ziyehla la nxa kulokhe kusasele silokhe sikhangele mamadlodlongwane. Kodwa kusobala ukuthi hayi inombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela khonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu, mhlawumbe yikho sokuletha ithemba. Kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqondisa endleleni eqondileyo ukuthi njengokutsho kwezingcitshi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika kwesithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza. Kodwa ke kusasemasinyane ukuthi sibona ukuthi kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi, kodwa kukhanya sokuhlabela laba abadala abalama abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu, lalabo abale kuthiwa ngabalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo. Kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili, kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi uyahamba ehamba, but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Ingoma kamapara ajez isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela handubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Induna uveze maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokubana ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho eqhawe lesizwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.